iMatsouth ama polling stations zethu angu 664.
Sesikhangelana lawo onke angu 664 ngathi amalungiselelo sekuba ngalingana.
Amalungiselelo ethu asephezulu kakhulu. Sesihambisile imaterial yonke nje i-election material yonke isikhona e-polling station. Ama officers zethu akhona, security khona, ama agents lawa akhona.
So ngathi likhangelele nje ukuthi 7 zonke indawo zabo abantu bayazazi sesiyavota.
Sikhangelele khonokho sibili ukuthi ngo 7 akulosalayo. Abayabe bekhona ema-queuing yabo sesisebenza sonke sibalungisela ukuthi bakwanise ukungena labo bakhethe.
Mhlawumbe kuyini abantu okumele bakuphathe kusasa lapho besiyavota, njalo kuyini mhlawumbe singathi akumelanga bakwenze ukuze benelise ukuvota kahle?
Okay. Sikhangelele ukuthi umkhethi omunye lomunye abuye lesithupha sakhe seZimbabwe kumbe i-valid passport yeZimbabwe, i-driver's license ayisebenzi okuvoteni. Sifuna ukubatsebisa abantu ukuthi bangabuyeli i-driver's license. Okunye nje esengakukhuluma ukuthi akuvunyelwa khona phana e-polling station, thina siyafika sikhangela ikakhulu indawo yethu e-300 meters radius, indawo yinaliyana i-polling station. Asikhangelelanga ukubona abantu abagqoke ezombangazwe, abakhampenayo, ama-posters esifakwa khona phana konke khonoku nje. Sifuna ukucebisa abantu ukuthi nxa befike e-polling station bahloniphe khonoko ukuthi sebefikele e-polling station yabo, bafike begqoke kuhle okufaneleyo, bazingenile kuhle. Lathi sizabe sikhona sinestaff esikwaziyo ukuphatha abantu bayethu ukuthi bakwazi ukuvota.